la lutho olutsha oluzaphuma kulokhu okufuzwa yikomiti ekhona abafanele bakudeze izizana zezimbabwe ke ukuthi bona abala lutho abaluhluzayo kodwa bayakhulumelana njengamabandla omathathu ezingathi yi-negotiation ukuthi yikuphi abangakubeka ku-constitution so ulalungazalubeka oluvela kuzulu kodwa izinto ezivela kuzani PF leMDC zokuzini sikwamukeli ukuthi singathi into enhle ukuthi baqedile bazaqeda ngoba vele babheka imboza abantu ngiasebe lenhloni zokuthi babeke imboza yabo uzulu ukuthi uzulu abone ukuthi ngamanyala imboza abayiphekayo so oluvelayo kuhlelo lolu oluzanceda izizalwane zeZimbabwe.
Hlelo lolu vele soluqalisile. Manje inhlanganiso yakho ithi ngabe kwenziwani?
Inhlanganiso yethu ithi kakuhlalwe phansi kutsha, kubhalwe isisekelo sombuso esikhululekileyo esivela kuZulu esizaba le komiti ezimele yodwa engahambi ukuyafika kumbe ukuyacela ulwazi kusuka kuma-principal.
Manje lokho akungeke kwathatha isikhathi eside sikhangela ukuthi kufanele kube lokhetho ngomnyaka ozayo.
Okukhona lapha ukuthi bona njengabantu abafunayo ukuthi bangene kukhetho bangakhulumelana ngama-standards ayenza ukuthi babe lokhetho olukhululekileyo bayenza ukhetho lwabo njengenhlala yenza ngoba yibo abantu abadile ukuthi bafuna ukubhala isekelo sombuso basinika amadeti basinika izikhathi abangazange bahlangane lazo. So akula lutho lokugijimela ukuthi bathi sebengagijima kusaza ngoba sekulokhetho hhaji akuqondanga khonoko.